sasao Kamala Harris kanye nokwenza kuhle. Walonja i-campaign yakhe kuhle, waba labantu abaningi ababuya ku-campaign ezimalini mahlakhe ziyangena zama-supporters. Ubhizi uyangihamba avakatshela ama-states achiyeneyo lokho ekhankasa so early. Kukhanye ngani hhayi laye so far u-state sesimele ukubana baqalise nje ukuvota kuma-early states lawana. Njalo ukuthi bacasa ukwenza ama-debates. I think ama-debates yozacasa ukucasa ukukhipha abanye bami bawele eceleni, abanye baqhubeke besiya phambili.
Ukuthi ungowesifazana-ke?
Ngenyani ukuba ngowesifazana yiko kuzamenza aphumelele kakhulu. Ngenyani i-America iyafuna kakhulu ukuthola umuntu owesifazana ongaba ngumongameli. It was just said ukubana u-Hillary wehluleka ngisa no-Trump. Kodwa i-America ngenyani iyafuna still ukuba lo mongameli ongumuntu wesifazane. I think uKamala ulethiwelayo njalo lokuthi akwanise ukungena kuleso sikhundla. Njalo besides lokho anje abantu wonke abanye ama-candidates labakhankasayo nabantu besilisa abaningi sebekhulile. UKamala umuntu wesifazane, umuntu omnyama, lokho kuyaningezelela kubana abantu bakwanise ukumkhangela kabili ukuthi hawu lo kuthiwe labanye asisabi nomunye othiyeneyo sikonti la ingasincedisa kanjani lizokuthi liye phansi.